So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingayo livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 6 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kunokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South nesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33.
Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho ivaccine ye first dose sokulenyanga phosele half kwezindawo zakhona
eHarare. Kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye indawo zelizwe okufana lakobulawayo osekungaseneli imibheda yezigulane.
Hayi abantu kabalandeli okunenge, especially indaba ye social distance le yiye ngathi iyahlupha.
Ivandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa ukhetho lwama-by-elections kumele abe esehambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16 osekudale imibuzo yokuthi ukhetho soluzenziwa na.
Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo.
Kubhubhe abantu abangamachumi amabili kwalimala abambalwa ngemva kokuba imoto zinqikilene ngoba enye idubuke ithaya yaphambuka emgwaqweni duze lemaswingo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33. Lolu gatsha luthi amanani esigaba seMathebeleland South awethulwanga izolo, okutsho ukuthi amanani la angaba ephezulu kulalawo awethulweyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezine 4638 bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Kunjalo nje inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ukudingisisa ekuqhube emawadini asemadobo Mangwe Gwanda le insiza esigabeni seMathebeleland South kuveza ukuthi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 awaneli, ngakho iningi alifinyeleli ukuhlatshwa. Esilela kakhulu kubikwa kungeyakuqala ijekiseni, njalo abayidingayo batshelwa ukuba baye ezibhedlela ezinkulu, kodwa bathi imoto azitholakali lula njalo ezikhona ziyadula, kukanti abasela siqiniseko sokuthi ijekiseni leyo zayitho. Ukuze sizwe ukunela, ukuze sizwe uphume kulolu phenyo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsa umqondisi walinhlanganiso.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sike saba lokuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokutholakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose sokulenyanga phosele half kwezindawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho bekungani iqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, ebikhona kwezindawo yi-second dose nje kuphela iyo yodwa kade khona. Then okwesibili futhi esikutholile ukuthi abantu bayehluleka uhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzukho kuphela othwala uzulu kukanti ungananzelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzupho othwala abantu ukuthi kututhi abantu kabala transport yokuya kuma district centers abo abanye bathe lapho nxa bengenelisa ukugada ama private lawa pirateayo asedura kakhulu ukuthi i distance umango ongaba yi 30 kilometers usuchajwa imali engalingana le 100 rands umango owodwa ukuthi ukuthi uhamba lokuphenduka kuba yi 200 rands njalo futhi baveze ukuthi abalalulayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku district bangayithola yini i vaccine ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole ukuthi akayikho uyabusufana lomuntu odlala isimali
impumela yokudingisisa kwenu liza kwenzani ngayo liza mazisa yini uhulumende ukuthi athathe inyathelo
siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lomthambo wamandla labo bangeke ufikisa emthanjeni wamandla kahulumende kukanti njalo sike sakuthumela la sephawini lwenyosi Twitter lapho esithintheke khona iMinister of Health zatheka lengathi ezijiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abajiyeneyo sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungathi zikahulumende ukuze babe layo li-information kukanti siyakholwa ukuthi bavele banayo ikukhumbuzana njengayo ukuthi hayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya kungabi into edorobheni kuphela.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba leHerald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ukuze abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million bayifinyelele okungenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane elizweni. Lokhu sikudaba lunye eHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye izindawo zelizwe ezifana lakobulawayo osokungaseneli imibheda yezigulane. Sixoxe lomela isigaba seSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha eHarare kungathi kungcono mbichana ngoba abantu sebengathi bayesaba kabayesabi iCovid bayesaba amapolisa kodwa umuntu kufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbichana ngike ngabhodabhoda ngibona kodwa abantu yama i-social distance akula but bayabelawo ama-masks
abantu bayalandela na isiqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Hayi abantu kabalandeli okunenge especially indaba ye social distance le yengathi yahlupa bayahamba lawo amamaski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa amamaski yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kaba kula sanitizer i-social distance hayi akula lapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasitshela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphera
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulo muntu olala phansi hayi angizange ngibabone ngoba mina iconstituency yami yehlanganisela leHarare hospital ngike ngayofika khona imbono ukuthi khona umumo wangkhona onjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo.
Sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukwengena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni Okay, wakubona yini kusenzakala lokho?
Lami ngikuzwa nje ku social media konapha ukuthi kulabantu abayalela ukungena eHarare kusiya komtoko ngale indawana yabo umtoko leshamva ngale. Kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhole ukuthi kuyana iyabe indlela enhle yokuthi abantu bayenze konoko. Ngoba imithi yangkhona gayanele abantu abaselizweni so angkhola ukuthi kungaba into enhle kakhulu yona leyo yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuntu ukhona but nxa ungeko ke abantu bayenze njani njalo even bonaba abantu abahlatshiweyo abanye bangkhona abala le certificate but kuyatshengisa ukuthi kona wahlatshwa kabili labakwazi lokuthi ama certificate angkhona athathwanga.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eHarare.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esulethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphathwa njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo 8 ntambama.
Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by elections kumele abe esihambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16. Osekudale umbuzo wokuthi ukhetho soluzenziwa na. Ugatsha lwezokhetho lwamisa ukhetho lezinye ihlelo ezihambelana lezombusazwe ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nyakenye. Kodwa ibandla lezanu PF lethule umbiko othi bonke abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele parliamente kunye lamakhansili kumele bathumele imininingwane yempilo zabo nezifundo asebezenzayo kungakafiki umhla ka-16 walinyanga. Kodwa lumbiko uthi akumelanga amalunga akhuthaze ukubuthana kwabantu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana wathi Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi bona kuyini abakwenzayo phambilini kokhetho njengoba lukhanya seludumela emasumpeni.
Thina njengebandla eliphikisayo le-MDC Alliance silibandla elinakekela impilo zabantu ngokunjalo sivele silibandla elihlelekileyo. Imisebenzi yethu yokuqoqa ibandla siyisungule kudala kuthe nxa sekufika isikhathi sokuthi sokusenziwa i-lockdown sinanzelela ukuthi singafaka abantu beZimbabwe engozini bese sivele sesihlelile ama structures ethu ame kahle okubi eNzansi eMandebeleni. Ye ekusemqoka ukuthi leli sekulithuba elikhulu lokuthi sisebenze kakhulukazi kwi social media ukuthi intana labantu njengoba sivele silama structures ahlelekileyo siyathintana sibili kusa kwamalanga lama structures ethu labantu bethu.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye COVID-19?
Ibandla lihlelekile impela kuhle sikugiya sibili sibhizi silungiselela ukuthi abantu bahambe bayiregister ngobuningi ngoba ivoti liwinwa ngama numbers.
Sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanu PF bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona. Khona ngapho eMatsouth khona kunjani? Bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazo?
Uyakwazi mfowethu ukuthi ibandla lezanu PF amaqhinga lo vele manengi. Izehlakalo lapho lalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo. Thina sinanzelela inhlelo lwe-lockdown le-COVID le masha yabhuqelo. Kula malanga ke babuthanisa abantu ngezindawo bebasusa lapho lalaphana lana kuthiwa kubhaliswa ukuthi ababe sempini bazathola lalabo ababe ngabapheki lalabo ababe londolozwa ezinkambeni ngaphandle kwamazwe eZambia labo Botswana labo Mozambique abantu babhizi bagijima lapha lalapha yana kukanti ke le isingoma evele sijayelekile esisenza abanye abantu babe madolo nzima ngoba kade kwavetwa kanti ngemva kwe 41 years sabe silokhu sivetana kungabonakali ukuthi kuya ngapi ngoba lelizwe lale imali yangkhona kakula izavela ngapleyo mali yokubhadala lawo bantu lelo liqhinga lezana uphefu lokuzama ukuhega abantu ebandleni batshela ukuthi bazabanika imali kodwa kungela imali abazayithola
umnumzana wachisibanda lilunga lebandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland South
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili abafileyo ngemva kokuba imota yohlobo lweToyota Grandvia idubuke ithaya yaphambuka umgwaqo yangqekilana lehlobo lweToyota Wish emgwaqweni osuka eMasingo uqonda ezishabane izolo emini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga unguye njalo umphathintambo wezempilakahle uthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokwelamisa imuli ngoba bengavunyelwa ngomthetho ukuya emacansini. UChiwenga ubikwa ethule la mazwi edalele iPhalamende ngeviki edluleyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balubonani salubonani balandeli ba Studio 7. Wonke lokho esiyakuzwa ukuthi abantu babesemfini omjibha obani ababethwala izitshwala bebhalise kuzahola izimali. Lama ovetha asala azahola izimali. Izithembiso, izifiso zikathemba lo amukela. Abantu hambani ezigebheli izingadi lilime litshaye izitina lithengise. Lingalahlelwa isikhathi. Isikhathi sonke uma kuvotwa lihleli libhalisa. Uvotwa lihleli libhalisa. Libhalisa lokhu izinkukhu libhalisani. Ezingake zaphuma hlalani phansi emzini ngaze libange i-corona loba lenza ama-project lizenzele linalodwa lizithuthukele ladlulwa ivoti lokhu elabela ukuthi liyakufuna lokhu eliduduzwa ngakho akulanto liyaphinda lithola fana lokuthi lizenzele ingadi lilime umbhida labo-oyoni lithengise oliye eBotswana liyedinga umsebenzi liba li-South Africa ngoba iHarare iBulawayo sokuyi-South Africa yikho lapho esikhuluma nje sikhona ukuze siphilise abantwana lokho kuningi lokhu yekelani laba abakhokhelayo bevele bekhokhele libonani kusukisela 1980 bengaphumanga ngubani okhona engabakhupha yekelani behlale benjalo bekhokhele kuzafika isikhathi ma sebedinwe kwazalitsheya kodwa kwamanje ukuthi lihlala lijaha lizawina lizawina kulo nyaka kuyahamba kutsho akudla labo MDC dala baphela kusasebenzi konke lokho kusela amaphatha opoza aphila
Ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7 ngithi Mbongo Mdali osaligcinile njengoba silizwa nje lisasethulela izindaba ngithi hayi qhubekani lizinakekela ngukhethi webhebhe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana mina bengicela ke sibuze ubaba umnangagwa lapha ukuthi kanti njengoba phela uKembo Mohadi ekade wachiya isikhundla lesiyana siphethwe ngubani uzafaka nini lowo okumele asiphathe njalo khonokho kwakumelwe nguKembo Mohadi khona phana according to unity accord njengoba phela izinyanga zilokhe ziqhuba zisiya phambili kungacaca ukuthi isikhala sivalwa nini ngakuboni yini ukuthi uncindezela bona labo ababemelwe kunamuloke empomuhadi according to unity accord yona leyo asazi kumbe ukuyekela kulesikhala okwesikhathi eside kangaka lapho uzama nje ukuthi kuvele kube sobala ukuthi laleyo unity accord kwakuvele nje kuyisiphamaso ayizange yavela yaba ngeqiniso ngoba phela isikhala esinjiyana
ngase ahlala isikhathi eside kangaka thina ke abalolo hlangothi kucaca sobala ukuthi sivele asimelwa ngamuntu laphana njalo nxa bezama ukuthi bayabuza ababuzayo kusuka nje kuvele izimpendulo ezithi ba promoter i tribalism so nyazibuza ukuthi ukukhuluma ngokuthi abantu kabasamelwanga i tribalism na so asazi ke laphana ukuthi ucabangani umnanga kwakumbe uzama ukutshengisani ilizwe okwesibili kuba fowethu ngapha ohlangothini lomthwakazi ngithi hayi akula muntu ongamthatha ubulawayo akula muntu ongamthatha umthwakazi umnanga kwalo chamisa bancane kakhulu isizwe senkosi lesiyana ende umthwakazi uzobuyela ebukhosini bakhe akulala nxa sikhangela iZimbabwe leyana hayi bazamile kakhulu kwathatha izizwe ezinengi ukuthi umthwakazi becine begwanisile ukuthi benqobe ilitho ubuthole kalobhengula bona abantu besishoneni sebebambene lamabhunu lezizwe ezinye zaseziziningi sezifake izandla oBritain yibo abakwanisayo ukuthi behlanganele isizwe esiyiwani umthwakazi masingabi madolo nzima umthwakazi uyabuyela ezandleni zabanikazi ngiyabonga
yalibingelela abafakazi bakaStudio 7 ngibonga ngohlelo lesiphalo iqhubekele phambili kusinika lezi zindaba ezinhle njalo ezimqoqo laleziliqiniso okhulumayo nguPeter Mdlovu sembandeni esigabeni semkhaya eClantry yebo siyezwa abantu bekhuluma bethi ishona ndebele kodwa lokho kokucasana ngobala asikho kungalungisa iZimbabwe iZimbabwe ibidinga ukuthi simanyane sibe munye loba singathi sime kumthwakazi kodwa siyabe simi singamandebele kuphela amashona lawo maye ngathi evotele amashona kusho ukuthi ngoba amashona vele emaningi kulathi sizadliwa sitili sibuswe lishona amandebele asokuthi kuhlakanipha esikwenzayo mase sithi sime layo babu nkomo wayengamanga yedwa wayebambene lamashona lamandebele lamakhalanga lamavenda so lathi bekufanele ukuthi sibe sezinyathelweni zakhe siqale silungise ilizwe qala kuyikhona sizaqala ukuthi silungise okwethu kwesindebele asimanyaneni sibe ndawonye sibe ngabantwana bezibabhu abahluphekileyo hatsho ukuthi sidabukane phakathi khonoko sesikwenza kweshona ndebele lakho ekuhlukanisa amavoti sispilte amavoti abantu abavotela edlong besiba baningi kutshengisela ukuthi asinyeke sibakhipha bezanup f ngoba bona bahleli bemi ndawonye ababe bedabukana phakathi ababe bephuma kula ama-opposition party asemaceleni kodwa bezanup f bazahlala benjalo
Ngiyabonga. Ngisibonge laphana ku Studio 7 njani kodwa abantu be Studio 7 lonke abalandeli, abanaleli, wonke nje umuntu labasakezwe laphana, wonke laphana untungamili inkomo. Thandwa baba lo masisho njalo untungamili inkomo. Khuluma impela ukuthi noma umuntu omdala uzwe kahle. Mayisla abadala ngazi ngibe bazilalela izindaba ezimnandi kangaka bakithi. Siyakubonga baba laphana le crew yakho yonke. Osebenza layo sizathini bakithi hayi yonke into siyayilandela mpela zonke izindaba sizilandela imihla ngemihla laphana nje ngithanda ukubeka laphana ngobaba unkomo laphana akanje ukuguja usuku lwakhe indaba kababa laphana indaba enhle kakhulu bakithi ukuthi ngamdala usaphila maybe izinto ngazi right elizweni ngoba uma ukhala isimo sakhe wayele nhliziyo enembeza efana labomandela abantu bethatha ilizwe bathi hayi kakuhlale phansi ukukhulumisana nabelungu bengahamba uma behamba laba abantu bavela bathatha umnotho kudala ebantwini uma behamba bahamba lo mnotho wabo kodwa kwakhaya laba abantu abalezandla ezingcolileyo nenhliziyo ezimbi bathi bathatha umhlaba qeda babethatha umhlaba kulanto abayenzayo kuhleli zinto yamaplaza kona ahlela kulinywa abantu bafa ngendlala lapho eSouth Africa noma belungu bephethe abantu bencindezela abantu uyabona ukuthi impilo ikhona sala umhlaba wona ngabantu abamnyama kodwa uyafanele ukuthi kuhlale phansi kunegotiate ukuthi kuboniswane ukuthi kuphilwa njani angazi bakithi yabo maphosa
ngibingelele kustudio 7 ninjani maqhawe namaqhawekazi siyabonga abasakazi abahle abazilethe indaba zinjalo umsakazi weqiniso uvele uhlezi usolwa ngizwile omagalela mafasibanda besola ustudio 7 engicabanga ukuthi yabantu abafuna ukubenefita kulesi sistimi yezanu nama nabo MDC labo. Thina singabantu bakomthwakazi emathebelelendi ibona i-100% right imthwakazi Studio 7 imele abantu bakithi sonke emathebelelendi, ayithathi nxa esayidi, ibeka indaba njengoba zinjalo. Nathi siphawula ngokubona kwethu. Siyabonga mthwakazi, ningasabi ukuthusela ngoboma ogalela namafasibanda bethi lidala udlame ezweni, ngoba bona benamathele emashoneni. Mhlawumbe uyisizukulwane samashona, ngeke siyazi. Siyabonga mathwakazi, libambe kanjalo. Omagalela namafasibanda MDC Alliance ujabulela ukuhlala eyivayisi. Kuyamchaza ukuthi abantu bakithi behlale bengamavayisi kuyonke into eyenziwa eZimbabwe, ipolitiki yaseZimbabwe. Emavayisi kuyonke into yinonsense lento le esingeke siyamkele. Omafa bavume sebejwayele ukuthi bebeyikuleso simo, bebona amashona engathi babalulekile kunabo. Thina sikubona ngathi is nonsense. Ngize kumasendi induna yaseplumtree kumasendi laphana, kahlonipha abantu masendi, ayeke ukuthusela abantu ukuthi abantu bemthwakazi bazanyamalala. Yinonsense le. Uma induna eqiniso kakhankasele kasebenze ngezokwezomdabu ngapha, engangigxamukeli kwezepolitiki. Asazi ukuthi induna enjani, abayintshela ngayeni ukuthi induna ayigxamukeli kwezepolitiki. Ngokwenza kwake kanjalo kungaba khona abanyamalalayo, kufanele ahambe abazingela abuye nabo bephila, or sibone izidumbu zabo ukuthi babalahlele kuphi. Kukhomba ukuthi wayehambisana negugrawundi le eyaceda abantu emathebeleleni. Abantu bakithi sebavumele ukusetshenziswa amashona, sikhathele ngabantu abanjengalabo. Enough is enough, sifuna ilizwe lethu. Nathi funa ukubhenefitha emathebeleleni, singabantu bemathebeleleni. Hhayi indaba yabo ukuthi funa uhlala bengamavayisi kuyonke into. Omasendo abasihloniphe njengenduna, asitophi i-nonsense yakhe le ayenzayo. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu, elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Amazwi la awalani le Studio 7, njalo siyalikhuthaza ukuthi lingathumeli amazwi athukayo kumbe aphehla udlame. Siyabonga. Kwezemelika, ngesonto ilizwe leMelika linanze uzibuse kwenziwa imbuthano egoqela ulayitha kwezitayitayi zama-fireworks. Imuli zahlangana kwaphekwa kwadliwa okungenzakalanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Kande, lapha eTexas lo nyaka kwehluke kakhulu. Kulumnyaka ophelileyo asizange sibone nje sengisitsho lokujabula kumbe ukudutshulwa kwama-fireworks. Abantu kabahlakaniphanga, bathokozanga. Yiloo lalowo wayeziqoqile emzini wakhe. Kanti-ke njalo ngalesi sikhathi kwakuyisikhathi lapha kwakuyisikhathi kukhulunywa kakhulu ngayo i-corona, i-COVID-19. U-president enguye ophethe lelo hlelo. Akuzange kube lokuthula ngalesi isikhathi ngomnyaka ophelileyo.
Ngokubona kwakho, iningi labantu kade livakatshelana ngalesi sikhathi yilabo asebehlatshiwe na, kumbe bakhona abaphonga ukubuthana nje bengakahlatshwa amajekiseni omabili?
Ukubuthana kwabantu kube kukuningi kakhulu, ngoba kukhanyile la maparade, kwakhanya laba bemidlalo abe-sports, kwakhanya labo abebekade bengabuthananga kulo umnyaka ophelile, bebuthana sibili ngobuningi babo, njalo bengafakanga lama-maski labantu besondelelene kunjiyana. Engingeke ngikutsho ukuthi bekubuthana bebehlatshiwe kumbe abangahlatshwanga. Kodwa-ke nxa ukhangela iTexas ikakhulu emadolobheni, abantu abaningi bahlatshwa sibili, ngoba ama-lines akhona ayemade kakhulu ikakhulu emadolobheni. Abantu engingakwaziyo ukuthi bahlatshwa bayilaba ontamo zibomva bemakhaya ngapha emaplazi, yiba abangathi abazange bathakazelele ukuhlatshwa. Kodwa-ke laba abemadolobheni, hhayi.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMatabeleland South. Ibandla leZanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe sehambise amabizo awo kungakafiki umhlaka 16. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Chris Gandhi.